udubo olukhulu kakhulu, njalo ngibona njengani ukuzaphazamisa into eziningi kakhulu, ikakhulu okhangelelwe ngubaba uNcube ukuthi umkhonomi ungakhula nge-6%. Ngoba siyakwazi sibili ukuthi ama-industry anjenge-mining le-agriculture afuna amandla kagetsi ukuthi asebenze kahle.
UMnumzana Ncube ukhulume njalo ngokuthi kuzaqhubekela phambili kungela mithelo ebhadalayo nxa abantu bengenisa imitshina yamagetsi, njalo abantu beza kuba bengabhadali njalo imithelo eyokungenisa i-LP gas elizweni. Libona sengathi lokhu kuzaphathisa kakhulu na?
Dubo olukhona yikuthi ukuswelakala kwamagetsi singathi yi-long term problem. Imitshina okhuluma ngayo yimitshina ebiza imali eziphezulu kakhulu ukuthi ama-companies amaningi ngeke bakwanise ukuthi bangenise leyo mitshina, kungasenanokuthi izangena duty free.
Pho yikuyini okungenziwa ukuze kuqedwe udubo lolu, njalo nxa lungaqedwanga ingathuthuka na inotho?
Uthi nxa kuyikuthi sifuna ukuthi kube le ntuthuko sibili, kumele silungise indaba ze-power generation. So uzabona ukuthi kumele uhulumende abuye lamanye amaqhinga okuthi laye aqalise ukulungisa indaba leyi okuthi sikhangele engxenye 3 to 5 years from now, ngoba indaba yamagetsi ngeke wayilungisa masinya.